kwamele lizwe uBiden is going ahead lokuthembisa awayekuyenzile during the election campaign ukuthi abantu abamnyama wayengasoze ebakhohlwe ngoba singabuyela during the primaries ukuthi babe ngupresident. Siyakwazi ukuthi umongameli uJoe Biden wayesedliwe ngama-Democrats from Maine to amanye ama-states, but wathi sefike South Carolina lapho kule majority yabantu abamnyama labo Clyburn bamuvusa. Siyakhumbula ukuthi he was out of the picture to be nominated the president of the country until abantu abamnyama abantu abasundu came and backed him 100%, and then everything turned. Sabona lathi during the election ukuthi 90% of the black women bavotela uBiden. Sesibone kathesi ukuthi sefake abantu owathembisa bona ukuthi wayeza bafaka ama-minorities lapha, abantu abamnyama, ama-Latino, ama-Native Americans, lama-foreigner nje, ama-immigrants. Siyabona omunye ubhuti ovele Nigeria is in the White House budget office njalo nje. So lay he trend engathiwa is a beginning in the politics of America. Siyabona ukuthi izitabane vele zazingavunyezwa anywhere in the administration offices for any government position, but kathesi sesibona ukuthi in those critical positions iyamelika ayisakhangela ukuthi what is your sexual orientation or uvela kuphi, bakhangela italent lakho ukuthi can you do the job.
Siyazi ukuthi kulokhetho lwamalunga ephalamende ekupheleni komnyaka, ubona abantu abamnyama besekela uBiden lamademokrasi yini kulolu khetho? Ngasekwenzile ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu?
Kuqakathekile for the elections ngoba kathesi sibona indaba ye-Roe versus Wade ekuthi abantu bakwanise ukuyenza ama-abortions nganthwa isizakhitshwa yi-Republican backed court, ngoba siyakwazi ukuthi the highest court in the land for the past 50 years ibisupporta the right of a woman to do what she wills to do in terms of governing her body. So kwakathesi sibona i-Republican majority court isifuna ukutshintsha kakhonokho, and sibona ukuthi ngama-midterms lawa kathesi kukhanya ngantwa ama-Republican angantwa azanqoba both the House and the Senate. But ukuphuma okulika okuphume indaba le eyama-abortions ukuthi kasoze avunyezwe in-America, nganthiwa sokuvuse ama-Democrats amaningi. So nganthiwa izaba hi-pivotal rallying cry for ama-elections ama-midterms ababuyayo ngo-November. Ngiyabona mina nganthiwa kathesi it is up in the air ngoba besikwazi ukuthi vele ama-Democrats ebezadliwa, but kathesi ngendaba zona lezi eze-Roe versus Wade, hayi sozaba le nkinga lapha. Kuzaba njenga okukhona kathesi ngathiwa there will be 3 or 4 votes or Senate seats going the other way, not what we were expecting.